sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Sangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 29 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Abanye abeTripusi abaxwayiswe libandla labo ukuthi bayecitshisa amabizo abo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo ye-High Court esokuthi ama-permits abo kamelanga esulwe. Kube lomkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini yigugurawundi etsholotsho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye babantu okuthiwa bagile imikhuba libandla le-TRIPC babhalisela ukuncintisa kukhetho oluzayo lanxa kungayisibo abakhethwe ngabasekeli baleli bandla. Bayafunga bathi kabasoze basilandele isixwayiso saleli bandla esokuthi bayecitshisa amagama abo. Abantu laba bangamachumi amane lanye 41. I-TRIPC ithi abantu laba bathengwe inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe yona esebenza lebandla le-ZANU-PF ukuthi bayebhalisa ukuze endaweni inye ngayinye kube lamalunga e-TRIPC amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo. Okuyinto elakho ukunikeza i-ZANU-PF ithuba lokunqoba. I-TRIPC ibithe abantu laba kumele babe sebecitshise amagama abo ekupheleni kosuku lwayizolo. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mbuso Siso, yena ozancintisa kukhetho lukakhansila kuward 1 koBulawayo.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kungathiwa ngiyekhipha ibizo lami mina inzalo yakoBulawayo, lo ongasinzalo yakoBulawayo ovele eHarare ebuye ngelanga le-nomination, kungatshelwa yena ukuthi kakhiphe, kutshelwa mina isizalwane sakoBulawayo njalo isizalwane seMatabeleland.
Kodwa lo ovele eHarare kakhethwanga ilibandla yini, kakhethwanga ngabasekeli bebandla koBulawayo?
Ungathiwa uyananzela ukhetho lolu kusukisela luqala luvele kaluzange lube le ndlela eqondileyo yokukhetha abantu abazamela uBulawayo. Abantu akade bezamela uBulawayo bakhethwe ngokungilimbani. Ngithemba ubonile ukuthi amabizo enziwa lapho asiwa eHarare ukuthi kuyekhethwa abafanele ukubane bazomela uBulawayo. Kwatholakala ukuthi amabizo ayehambile eHarare anala etshintshwa ngobusuku. Lalawa ungananzela mhla ilokhuze ne-Independent Commission i-announce lawo mabizo ya-announce. Kodwa ungathi uyabuyela kokukhethiweyo kathesi uzathola ukubana kayiseyikho.
Nezinye indlela uthi nguwe owawukhethwe ngabantu be-constituency yakho kodwa kwasokutshintshwa eHarare.
Ye, kwaba lobuqili amabizo athe esehamba eHarare abanye babetshelwa ukubana ama-results enu asivunyelwa ukubana silitshele azakhulunywa eHarare. Amakhomishina lawo amanye akhona ayelobugebengu ayethatha amanye ama-results abanye abantu ewafake isithi umuntu uwine ukuba ngu-number one in that caucus, uyethola ukuthi ibizo lakho kalisekho kumbe selifakwe laba ngu-number two kumbe laba ngu-number three. So into eyokhetho luvele kayizame yaba le-transparency from lapha eqale khona. Lanxa ungakhangela sokuse-nomination court la, ngiza kunika umzekeliso owamabizo abuya elo professor u-Welshman Ndlube elinye labuya lilo return of ele-senate atatulwa phambi kuka Rita Ndlovu lawo mabizo ngoba wayengafunakali ngabantu abayibo abagcina sebezifake kulawo maphepha ngoba badabula amaphepha abuya elungisiwe eHarare bawadabula bakhipha uprofessor Weshman Ncube bakhipha lo mama uRita Ndlovu besenzela ukuthi bazifake endikayishoda lawo maphepha abawadabulayo badabula amaphepha amaningi belokhu betshintsha phambi kwe-nomination court umphakathi wonke ukhangele
ibandla lenu belithe kusiyaphela usuku lwayizolo kumele libe selicitshisile amabizo enu e-nomination court kulabo abancintisayo vele kawusoze ucitshise
kabazange bangitshele ngoba bayakwazi ukuthi vele mina yimo kumele ngimele abantu mhlawumbe batshele lo ovela eHarare ukubana kakhiphe ngoba engayisuka la ungakunanzelela imnumzana Ntungameli before i-caucus umlando Ncube okade evele ekuward 1 wabuya ibizo lakhe selidisqualifyiwe kanye elo meya usodolobho uSolomon Mkhune babuya sebedisqualifyiwe kodwa abantu abangasibo bala kabazange badisqualify kusenzelwa ukuthi kuvulelwe lowo muntu oweHarare ngokudisqualifya umlando Ncube umsekeli kasodolobho so lokhu okuthi kuthiwa kufanele abantu bakhiphe hatshi kabakhiphe bona thina singaba lapha ukuthi sibe silokhu silibezelwa sithathelwa indawo zethu ngabantu abangasiyoba lapha bebuya bebhasiwe ebusuku hatshi asisoze sikuvume lokho
ubona bekuvotela yini abantu phambi kwalo okhethwe libandla
abantu vele kabasoze ukekela ukuvotela umuntu abamaziyo ngakutshela kathesi kayisikho kimi kodwa lapha okulohlupho khona inhlupho zigcwele yonke indawo ungaya emagwegwe abantu bayakhala ngomuntu abamphiweyo ukuthi ayemela abe lilunga lephalamende lowo muntu wayevele edliwe ngutendani Nyathi uthe edliwe ngutendani Nyathi wayakhethwa iHarare
umnumzana Mbuso Siso uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kuward 1 kobulawayo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zijabulile ngesinqumo sayizolo esithethwe inkantolo ye High Court esokuthi uhulumende wakulelo lizwe wephule umthetho ngokwesula amaphemisi azo okuhlala lokusebenza kwele South Africa aweZimbabwe exemption permits. Uhulumende wayethe incwadi lezi zizaphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga kodwa waseselula isikhathi sazo ngezinye inyanga eziyisithupha. Kepha iHigh Court ithe ukwesulwa kwamaphemisi la akukho emthethweni futhi ithe kumele asebenze okomunye umnyaka ogcweleyo uhulumende weSouth Africa esadinga indlela zokululungisisa lolu daba. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Inkantolo ikwenze kwacaca ukuthi i-Department of Home Affairs ithethe isinqumo engakunanzelelanga ukuthi umthelela ususa uhlelo lwe-special permit ludala inkinga enganani kubanikazi balolu hlelo. Kodwa ke sikunanzelela futhi ukuthi ke uhlangothi olu-South Africa lwabantu abathize bayakukhalazela kuhulumende ukuthi ngabe uyanqoba engakwenzi kube lula ukuhlala kwabantu bangaphandle. Kodwa ke kumele kuphinde kukhunjulwe ukuthi isinqumo lesi ezokunika abantu i-special permit sathathwa ngemva kokunanzelela inkinga ezazivelelane lelizwe laseZimbabwe nalokho okwakweba ngumthelela elizweni laseSouth Africa. Manje ke kuba nzima ukuthi siyenze sengathi isinqumo lesi thina sisithatha ngokuhlokoloza kodwa sisithatha thina ngokujabula ukuthi mhlawumbe umthetho sisekelo seSouth Africa usamila ufani neminye imithetho yase-Afrika engawunanzeleliyo ukuhlonipheka kwe-constitution.
Inkantolo ithe uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokulungisisa lolu daba. Lifuna enzeni kahle kahle, lifuna aluphathe njani?
Thina asizange ukuzocindezela inhlangothi zohulumende nengatsha zase-South Africa zokuthungamela, kodwa thina singabantu abavelelwe yilolu hlupho olwasivelelayo. Kutsho khona ukuthi sasinanzelela ukuthi-ke ekuhluphekeni kwethu abekungazange kwananzelelwa thina umthelela ukuthatha ezinye izinqumo. Ngakho-ke uhulumende wase-South Africa siyamthemba thina ukuthi uyothatha isinqumo esilingene ububelo nokusinanzelela inkinga esihlangabezana nazo. Asitsho thina ukuthi uhulumende wase-South Africa akenze umathanda wethu. Sizama ukumnanzelelisa kuphela ukuthi hawu, kodwa phela ngoba phela sesinohlupho olunje, wena walwamukela wathi yena uzasinceda. Kanti-ke manje usethatha isinqumo esenza ukuthi alibale ukuthi sasivele sivelelwe luphi uhlupho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Uthe simxolisele lapho ugagisa ngelizwi lakhe ngoba uphethwe ngumvimbano. Inhlanganiso ye-IPEC likaZulu kanye le-National Transitional Justice Working Group zibambisene zafaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eCholojo esigabeni seSalankomo izolo. Nangu umkhokheli we-IPEC likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
ESalankomo kwavalelwa abantu abangu-12 betshiswa omama, obaba labantwana, kwafa abangu-6, kwasinda abangu-6 abakwazi ukuthi bekwatula umduli baphuma umnyango baphuma babaleka. Laba abangu-6 bafa, batshela phakathi bafa, abanye bathi bephuma babadubula phandle. Abahlanu laba bangcwatshwe khonapho lapha abathela khona, oyedwa nguye wathathwa ngabemuli yakhe bambeka emzini wakhe.
Sesike sabona le siyafaka amatshe esikhumbuzo afanayo eBhalagwe laseNkabazwe, kodwa lawo matshe atshontshwa adilizwa. Kalesabi yini ukuthi kungenzakala okufanayo eSalankomo?
Asesabi ukuthi kungenzakala okufanayo. Laloba kungenzakala, abakwenzayo kasibesabi, kasibancengi, kasibethuki. Sizaqhubeka siwafaka ngoba abantu bafa. Kuqakathekile ukuthi izikhumbuzo zibe khona, kuqakathekile ukuthi sibe lendawo lapho abantu abahlangana khona besiyakhumbula izihlobo zabo. Kuqakathekile lokuthi abasakhulayo bebekwazi izindawo. Bengixoxa labo abakhulayo kuwona lwana umango, kuningi abangakwaziyo okufihlakeleyo ngezindawo zabo. So kuyabe kuqakathekile ukuthi abakhulayo bebekwazi ukuthi kwenzakalani. Ngijabulile ukubana besile nhlanganiso evela eSozibere, ngoba khonokhana kuyabe sokusenza abantu bonke bekuzwisisa ukuthi hayi, kungabe kwenzakala eMandebeleni kodwa indaba yelizwe lonke. It's a national problem edinga ukuthi abantu beZimbabwe sonke sibambisane ukuthi siyilungise. Bengazi befuna ukuwabulala, akusoze imisi, akusoze kuqede udaba lweGugurahundi. Udaba lweGugurahundi luyaqedwa ikubana abantu abakwenzayo bahlale phansi labantu beZimbabwe bacele uxolo, bebatshele leqiniso ukuthi babekwenzelani. Lokho akulungiswa ngokuyadiliza obufakazi, kodwa kumiswa ukuthi bezehlise bebe lobuntu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-IPEC likaZulu. Lanxa uhulumende esithi ziyaphumelela inhlelo zakhe zokuqinisa idola leZimbabwe, iningi lithi impilo ilokhe ilukhuni ngoba intengo yempahla ikhuphuka njalo nje, futhi osomabhizimusi bafuna imali yakwamanye amazwe kuphela. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU kugatsha olungentshonalanga elizwe umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela njalo inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Umuntu kazana oweZimbabwe kalandaba kakhulu lerate uhluba ngokuthi kamina ngayeseke esitolo esethinga ama-basic commodities lokho kumphilisayo kuyisimo bani yebo kambe emdulini siyakubona emabhenki ukuthi ayisokungcono kodwa ngena esitolo akulanto etshintshileyo impahla zilokhu zidula njengale ndlela bezidula ngayo ama-price siyananzela lapha lapha loku ekhwela kwezinye indawo futhi sokusiba kubi kakhulu ngoba uyathi uyangena bethi hayi ngawule RTGS hayi asiyifuni la impahla ethile mama ukhomnozi athile bethi bekuthi yodwa hayi lapha thina sifuna dollar. So yilo hlobo esiphakathi kwalo kusukuthi umuntu osebenzayo imali ayihola yavela imncedisi lanxa kuthiwa irate iyehla engxenye kunceda labo phela ama-businessmen okuyabenelisa ukuthi bathole imali zabo batshintshe imali zabo ebhenki bathole i-US dollar labo kuyabanceda kodwa-ke umuntu kazana lo vele ongela ndlela ukuthi afinyelele ebhenki ayitshintshe imali ukuthi ayiguqulele from RTGS to US dollar akumncedisi.
Kodwa yona imali ye iyatholakala lula yini abantu bayibamba ngezandla?
Eqinisweni imali iyahlupha itholakale. Imali yethu leyi eyangekhaya RTGS ukuthi uyithole isithwala nzima. La mabhanga besinika imali engathi ithe xhaxhwe yathola sebeyehlile sebehle bayaphansi ngabethi leyo mali abalayo. So khona okokodwa kuhle kusitshengisa ukuthi sesiphakathi kohlupho lokuthi ole mali ukuthi awenze ukubana ayithole leyo mali yeZimbabwe kuba nzima ngoba ayikho in short supply. Ukuthi kubangelwa kuyini angazi kumbe kuyisi-strategy sokuthi engxenye imali leyi eyangakithi ibe nilutshwane inyamalale ukwenzela ukuthi engxenye kwehlise i-inflation asilaqinisi ukuthi kwenzakalani khona phana but eqinisweni yikho okwenzakalayo. Kuphela into ongayenza ngawo usungathi ufuna imali thina njengaba abantu kazana lo mphakathi wonke kuthiye khonapho umkambo omnyama and umkambo omnyama vele khathesi impilo yokuthi ube ne-US dollar. So umuntu kazana uhambe ejinja kumkambo omnyama azithole nje amadola angalancedo azahlanganise suke ethi uyathenga izinto azithengeki ama-renti bona abantu abangela zindlu zabo abahlala endlini zabanye abantu babhadaliswa ngama-US dollar nalawo nxa eyisisebenzi kumbe bona abathengisayo ngasela mali yokudla ngasela mali yokuhambisa abantwana esikolo akusela mali yokuthenga imithi e-education yabantwana le muli yakhe. So impilo sibili iqhubekisa uba nzima kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Esigabeni sangentshonalanga yelizwe futhi uhola inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli yeMasoni Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kasoze avume ukuthatha uhlangothi empini yakwele Ukraine njengalokho athi kufunwa yiMelika. I-Herald yona ithi ele China seliphele Zimbabwe inkulungwane yamathani erayisi kanye lenkulungwane yamathani eflower okuza kwabelwa abantu abaswelayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7. Hey kulale ndoda le ethi isikhulumeli samapolice aseZimbabwe Paul Nyathi. Hayi baba wena isikhulumeli semapolice ezano wena. Makambe uzathi uSevia Khasukwere engavele buye elizweni liyambopha. Imbophelani ngoba sefuna ukuthi la yancintisa beyipresident kuyabophisa khona lokho. Ngoba kukangake sizwe uSevia Khasukwere limyeka wangena edali emadali wathonisiswa wabonakala engela cala. Yini sumvalela ke wena? Uvela ubambisane labo Mnangagwa. Ha kodwa ungapheliyo kuyahlola madoda. Ngibophe ziqine ngeke lihlale lishukumeza abantwana beZimbabwe bengelacala kulilungile. Kuza liphelela. Nina bo Paul Nyathi labo Mnangagwa.
Shelele, Sinbone Studio 7, Nomasting Asas Peggy, Selit Satanjan, Tadel Pagasaiti, Nagunanda, Uzafi Skati, Chambers of his cuts of an avant. Okay, Nam Sanje, Umutozazi, Utoa is Zipra, Nam Sanje, Quenadinanga, Kumbulavantavan Peti, Abapayo, Pebulawa, Namakiwa, and the Anoto of Sekabanga, and the Lapesas Crosser Corner Crossing Point, Nam Sanje, 28, Sitabanga Ugeneral, Umuntu. Waqeda only 5 years wayenza izipra yabonakala Alfred Nikita Mangena. Oh, what a commander. Oh, what a commander. We think about him. So ke yiko ke abanye abantu abangamasela bazenza ngazathi kuthiwa yibo abaliberate ilizwe bayenza abantu babangabantu abaliberatayo kodwa banamasela. Now look at uNikita banekhona banakunje banakunje.
Njani mathupho siyamahle amahle hey indaba lanamsakazi ka studio 7 adiyibala uzuzuhleke ekseni ukuphambanisa kwa morning amtsangwa hayi lami ukungqumba qumbile umuntu kambe ohlonisekayo enza iblanda enjalo eh ayayangisa lokhena abantu bezana uPF sho abahleleki eh sesiya kuma elections bangani bambezana uPF kuyanini votele iTriple C kumani kuna ngapho libuye ngapha singenise ubaba uChamsa ngiyokuphela uzasinika inguquko Matriple C asibambane nenini sigcine sibambane more than before bangani bambezaphu bakomthwakazi maphatha amatsha amancane uzabo yani ngapha sifakeni ubaba uChamisa nenyani nenyani asozivela ukubona emavotini sifake ubaba uChamisa izano siyifiqele eceleni amadoda lapho 43 ezodlala ngathi sure hayi 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 ngiyabonga irali enkulu yenziwa ngubaba uChamisa siyabonga
Yeah. Studio 7. Salbonan Basparaz. Kanye Lavada Lele Bakona City is the youngest studio since the Sunyamas and Paraz. Studio 7. Satoya and a tourist cut this cruise, the low figil and Balula. Lole Kamalabo, Mama and daughter. We in Lent was Kulmela was Jelila Stroni, but a tourist cut in Bella Stroni. He in Lent, someone to Mandia Kulma Etiana, you look by and all about corrupting. One man, you will find a Gita Bambule, Tepende, Gita Plapus, La Pau, Fili Manj, so Spalanzim. Ngendaba zabantu beSouth Africa nibenze ukuthi ubona bakulento abayithola singabuye ekhaya sizilokho sikushutshwa la eSouth Africa kulomfana wakithi ofikile manje la kuze kwasiza uEzra Chisa sibande ukuthi angene kuma Facebook lawo ukuze lo mfana simtholele ku 2 months ejoli watshona ngomabasa le emuva le kwale kutholakala manje ngendaba zabo ufikile embalweni abekhuluma into ezingasisebenzi into ezingela ngqondo bemdala engaka ebele kugama lebafaze indoda wawezwa ngabe uthiwa kulomuntu ukuthi wangufikile umuntu ongubaba yes Yina masoni pivele lokawule lo yena izimbabwe yaqala ukuhlupheka ngelokho since bona bathatha umbuso abantu bezanpio vele lizwe bahle balibulala leleka Smith mina noma ngalibona ngibona lalingcono kakhulu ngokuba bangamthola ekuthengela inkomo ekwamanje ngiyehlule ukuthenga inkomo mina space ngasebenzayo hayi suka ugawule lo fikile lo legama labafazi babo sihlonipha mathole isikhathi basihlonipha amen
Studio 7 Studio 7 ngiyangalele abasakazi abahleli njani angazi phela ngoba mina manje ma umsakazi ngilalela kuma audio so mhlawumbe ngithumela ngesikhathi esirongo imeseji yami le into enziwa izano PF lena ngibona ukuthi sebeletha uJoseph na bathi mbali umuntu wabo lo Jonathan Moyo nalo uzangizwa ngakhona bayakubona bona uthuma lona lo ogawule labo ukuthi bayehluleka sebedinga amasela amadala amakhulu kuqu awazi umkhonyo ovuka kwezanu PF usothi bonke ukuthi manje bencedisane ngokugebengu nangobucwili beqhubeke beyowisa iZimbabwe phela ezimabhayeke izilungu mase kulandwa amasela amadala avele abaleke wise iZimbabwe sebebothi ngoba manje abantu manje babakhulela abantu sebedinga leyani inhlobo endala kade ivele yazi usothi bonke ukuthi manje bebuthane behlangane ngokugebenga babo beqhubeke beyowise iZimbabwe lana abantu asivuyana amehlola nalokho ukuthi abantu bachabe chayiza ukhipha abacha abantu abahutira abantu abahamba ngemoto abantu sicha abantu abezana uPF ayikho nje le
yeni njani ke basakazi na njani basakazi bodade nabo bafowethu nabo mkhulu bonke abamamele lesi studio 7 ngithanda nje uPaul kancane ngendaba kasukwerele nezanpiyo. Umnanga kusaba ukuthi khona ukasukwerele uzakhuluma konke okuyimpilo ngoba selibo opposition. Icabo lezano bangeke bazivumele ende inkantolo izovuna yena umnanga khona bangani bakhe. Ngoba umthetho phela ngwabo, amajaji ngawabo abo alandela into abayifunayo.
Bobe kungabalaleli ve Studio 7 abasithumele imbono yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden uthi ukholwa ukuba umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulahlekelwe isithunzi futhi usele emdambiyana kulandela ukuhlamukelwa kwakhe libutho elizimeleyo ele Wagner Group lona elikhokhelwa ngumngane wakhe umnumzana Yevgeny Prigozhin. UPrigozhin olamabutho alwa empini yase-Ukraine encedisana lakaPutin wazise ngempela viki edluleyo ukuthi wayesehluthune elinye idolobho leRussia lokuthi wayesekhokhela ibutho lakhe lisiya edolobheni elikhulu eleMoscow ngemva kokukhonona esithi amasotsha akhe ayebhonjwe ngakaPutin ekwele-Ukraine. Kota uPrigozhin wasuka wahlehla wasesuka eRussia wayaphephela kwele Belarus. UBiden uthi lanxa kunjalo umvukela lo umlimazile kakhulu uPutin. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla leMDC eMelika umnumzana Dan Moyo.
Amazwi kaBiden mina ngivumelana lawo ngoba ngempela uPutin I think into angayikhangelelanga leyo yokuthi angavukelwa ngumuntu omthembileyo njalo futhi umuntu ambhadala izimali eziningi kakhulu. Sizile uPutin ekhuluma ukuthi uPrigozhin le squad sakhe sebebhadalwe over $1 billion ukuthi balwe impilo abalwayo for yena le Ukraine. So ma ukuthi umuntu omthembileyo isosho lilo elithembileyo lokuthi ma ukhangela ukuthi wonke ama-victories esingathi lapho izimpi sezike zawinwa against i-Ukraine zonke ukuthi zikhokhelwa yiyo i-Wagner Group ka-Prigozhin. Ma sikujikela-ke leyo group kusho ukuthi hhayi sokukhombisa ukuthi into azisamanga kahle-ke and so I think uBiden mina ngibona ungathi ibethe ekhanda impela.
Kodwa singathi lasemhlabeni jikelele uhlonzi lwakhe lwehlile yini uPutin ngoba nxa sikhuluma labantu abanengi kakhulu kubo Africa ngitsho lenkokheli yase-Africa ikhanya imphakamisa kakhulu uPutin ngakolunye uhlangothi ikhuluma kubi ngeMelika.
Yeah, well, siyazi ukuthi i-Africa ilo budlelwano obuthize elabo loPutin kusukela kudala ngesikhathi sama-revolution liberation wars. Siyazi ukuthi even for instance iZimbabwe abozaphu bahamba bayetraina khona eRussia. So i-relationship liyana ikhona inkulu and siyabona even amazwe afana le-South Africa ayi-part of i-BRICS. Ibudlelwano bonke lobu obukhona phakathi kwe-Africa le-Russia. I think i-America into okumele uyenze and siyabona sebeqala ukuzama ukwenza ukuthi bavuselele ubudlelwano babo abalabo lamazwe ase-Africa ngoba I think for a long time i-America ineglectile i-Africa especially ngesikhathi sika-Trump.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ungowebandla le-MDC eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abe-TRIPC abaxwayiswe ileli bandla ukuthi bayecitshisa amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo esokuthi amaphemisi abo kamelanga esulwe.
kubele umkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini ngesikhathi sekukurawundi etsholotsho izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinko molitshone kuhle.